Udawasi yaluza babugande uhlupho lapho lukhona ukuthi izinto zakithi babugande ezihlanganyela noma ngithi zihlanganisa ipolitics zilomthelela omningi phakathi kulokuthi nxa sikhangela emuva kwezinye izinto ezandlulayo uyathola ukuthi nxa kuwukuthi sekukhona mhlambe okungahambi kuhle kwezepolitiki kwesinye isikhathi uthola sokuvezwa kakhulu izinto ezihlanganyele lezinto ezifana lazo nalezi esizibona zenzakala kathesi kubaba uMohadi. Okuyinto enzima kakhulu okwakathesi ukuthi singayibeka sithini, kodwa ke khona kuyisimanga kakhulu ukuthi siyazi ukuthi abantu singabantu ziningi ezinye izinto esiyabe sizibone zisenzakala, kodwa ke ezinye izinto zigcine sesizizwa mhlambe ngemva kwesikhathi eside kakhulu ukuthi hayi kwake kwenzakala into enje, noma sekuze kwavela abantwana ukuthi hayi kwaze kwavela abantwana. Kodwa ke kubaba uKhembe Mohadi into yakhona ikhanya iyamjaha kakhulu kusase ngama-phone calls okuyinto eyisimanga kakhulu eyenza ukuthi uZulu acabange kaningi, ngoba siyazi ukuthi kwesinye isikhathi ukucwasana ngokobuzwe ukucwasana ngokobuhlobo yinto esasekhona njalo. UKhembe Mohadi engumuntu omelele iMatabeleland kwesinye isikhathi into yakhona ikhiya abantu benembuzo eminingi ukuthi kambe sure kungabe kuwukuthi yikho yini nje kholoko esikuzwayo noma kulomthelela thize.
Manje nxa kuyikuthi akula ukubandlululo, ngumuntu nje laye ozenzela ubuchapha bakhe, singathini ngesihlalo asikuso sona lesi? Kuyaba kumele asuke na ngoba esesihlambazile, kumbe ngumuntu ongaxolelwa nje achiwe aqhubeke elokhu ebusa?
Sekufika ngemithetho bamugande eyabekwayo ibekwa i-political party njengokuthi iZANU-PF inje ukuthi kwazakale ukuthi nxa sekufika izinto ezifana lazo nalezi ezifana lokho okwehlele u-deputy president, ukuthi nxa kusesimeni esifana lazo nalesi ukuthi uphakathi kwenziwe njani. Abanye mhlawumbe phose sekungathi ahlangane labe-disciplinary committee okungaukuthi umongameli kuyasofakuthi akhiphe ilizwi mhlawumbe ambonise ukuthi indoda lokulalokhu izinto kuyafana ukuthi uzikhangele uzinanzelele kodwa njalo kuphinde kube ukuthi into efana laleyo ijike ibe yi-personal issue yakhe eyenzakeleyo. Kodwa ke nxa isibuye isiba yi-personal issue, nxa usazi ukuthi ungumholi ohola abantu awusela personal issue, yonke into yakho uyabuyenza yonke into yakho ijike iyefika ku-public masinyane ngenxa yokuthi ungumholi wabantu. So yingakho sonke isikhathi kudingakala kakhulu ukuthi nxa ungumholi wabantu unanzelele indlela zakho zihambayo ukwenzela ukuthi ungagcine usuzithola usesimeni esifana lasenalesi.